ngizalwe unkulunkulu angeke kushintshe sesiyangibhadale lisithukuthuka angeke ngimiswe sithala bangani bamanga elimathunzi sekuyakhanya okokudalwe unkulunkulu angeke kushintshe sesiyangibhadale lisithukuthula angeke ngimiswe senginemali ngeke ngisalamba umsebenzi wami siyabhadala.